Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 kumabasa 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje kobulawayo, ilizwe liphakathi kodubo.
Sinanzelela ukuthi uMinister weFinance uBabu Professor Mthuli uNcube ube phandle kwelizwe. Ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esethenduka kathesi, hhayi yathemba encelayo ukuya ngeminye imizamo ezaba khona.
Izisebenzi zeZimbabwe zibuyela emsebenzini lamhlanje ngemva kokuphumula kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kwaze kwaba lamhlanje. Kambe abezombusazwe baphenduke sebebophe amajambo na? Kuhlelo lapho esixoxa ngegugu rawundi silomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands, olomzali owanyamalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugu rawundi.
Wathatha silobaba bamaplazi, wathatha obaba ikakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi, wathatha semti, I think babe nguprofi ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakibonkela abantu abakuhambayo, but abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje kobulawayo, ilizwe liphakathi kodubo olubangelwa ngezomnotho ezingahambi kahle. Kodwa abaqoqa umbuthano lo owe Trade Fair bathi sokulokhu waqala kuminyaka engamachumi ayisithupha akukaze kube lababukisayo abanengi kangaka. Lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda owetheswa amacala okubusa ngocuku njalo lokwalela esihlalweni ngemva kokubusa kweminyaka edlula engamachumi amabili. Lumbukiso uzaphela ngesonto.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uyabuyela emsebenzini namhla ngemva kokuphumula ngesikhathi sekhefu likazibuse lele independence elinanzwe ngolwesine lalandelwa ngelephasika eliphele izolo. Amahofisi kahulumende lawo ebevaliwe phakathi kwamakhefu omabili kodwa lamhlanje ayabe evuliwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda othi lanxa abantu beke baphumula kuyadanisa ukuthi sebebuyela emsebenzini, ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela, ngakho isinike ithuba lokukhonza njalo lethuba lokuthi abantu bake bathole isikhathi sokuhlangana lomdali wabo. Ikanti kathesi siyakwazi ukuba sokuyaphithizela njalo abantu sebebuyela emsebenzini. Thina ngapha kobulawayo sokuvula-ke inkambo le enkulu e-Trade Fair, ngakho-ke kulokuphithizela okuningi okuzayenzakala.
Ungathi bayitholile yini imvuselelo abantu ebaphe umdlandla lamandla wokuqhubeka ngempilo beqinile ebunzimeni bonke lobilizwe elibhekane labo?
Ye, ngibona ngani ngoba isikhathi sePasika isikhathi esisinika ithemba. Ikakhulu kuyabe kusikhumbuza ukuthi loba sidlula phakathi kwesikhathi esinzima lapho kabe sokumele ukuthi engxenye esihle sithi hayi sokwedlule kodwa phasi kuyasikhumbuza ukuthi uThixo usinika ithemba njalo uyasivuselela. Mbona iningi labantu beZimbabwe bathe bevela emabandleni abo endaweni ezehlukeneyo bebekhuthazekile kakhulu ngentshumayelo ezibekhona njalo sokubanika ithemba lokuba lali ilizwe lethu liyakwanisa ukuvuka lazo ezomnotho zizakwanisa ukuvukela izweni lethu. Siyakwazi ukuthi abaningi baphenduka ngekhaya akunamsebenzi abanye khathesi nxa becabanga ingxenye sebecabanga lokuthi isikolo ziyavula abananamali yokubhadalela abantwana esikolo. Ikanti siyakwazi ukuthi iningi labantu lizadinga ukudla akula kudla ezindlini. Siyakhumbula ukuthi kule nombolo ezitshengisela ukuthi iningi labantu bezimbabwe ikakhulu lalapho emadolobheni bazabe bedinga ukuncediswa ngokudla ngakho kutho ukuthi abantu bahamba phakathi kwesigaba esinzima kakhulu kodwa ithemba libe khona ngesikhathi lesi sebhasi.
Umongameli Mnangagwala abanye bakhe kuhulumende labo bebekukhefu bephenduka nje emsebenzini namuhla ubona bephenduka belomqondo ocacileyo na ekuthini bangalungisisa njani udaba lomnotho?
Ngibona ngani babephenduka engxenye sebethole la magceko amatsha. Ikakhulu niyakwazi ukuthi sinanzelela ukuthi uminister we-finance ubabu Professor Mthuli Uncube ube phandle kwelizwe ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathesi hayi yathemba encelayo ukuya leminye imizamo ezaba khona kodwa siyakwazi ukuthi ilizwe leli lingeke lavuswa ngabantu abalutshwana kuphela abakuhulumende. Ngingathemba ukuthi umlando wokuthi ilizwe livuke uphezu kwethu sonke abantu bezimbabwe ikakhulu ithemba lethu selikhona phana ukuthi nxa imithetho njengale devolution izaba khona ukuba izigaba ezehlukeneyo zikwanisa ukuzisebenza zikwanisa ukukhangelisa kanti zingazithuthukisa kanjani. Mina ngibona ngani lokhu kusinika ithemba ngijanele ukuthi engxenye izinto zingalunga singakulandelela kuhle.
Alo-ke bekungumfundisi uSenisibanda ubexoxa esicingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye ujaha wefilabhusi oleminyaka yokuzalwa elithumi lathoba munwe mbili i-18 uMbongiseni Sibanda ubulele umngani wakhe uCarlson Ndlovu oleminyaka elingana leyakhe ngokumgongoda ekhanda ngesitina bebanga untombazana oleminyaka elithumi lantathu i-13. Iphephandaba le-The Herald lithi kulabantu abalithumi lanye ababhubhe ngemva kokungqikilana kwemota emgwaqweni osuka eHarare usiya eMutare. Lokhu sekukhweze inani labantu ababhubhe ngekhefu le-Independence lePasika lafika kumathumi amathathu i-30. Okwamanje ke sengilithiya lilalele amazwi abalaleli bethu abeStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani lilakho ukwenze njani.
Ngiyabingelela abasakazi kuStudio 7 kanye nabalaleli beStudio 7. Igama lami nginguSinkhula Ncube ngisedaluka wakhe kukandangula village elupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha hayi lokho kakucaci ngakho ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala lesizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu mpela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo laloko kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwatshontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokhu ababakhulule laba bantu bekhuphe iqiniso bona abababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazi hatshi ukuthi kuyekhethwa amathambo ukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela impela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphindela umlotha lokho yikuba nogwebedla kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokho ngiyabonga
alright yimi njalo futhi ngokhawunda mina engikutshoyo angivumelane le ndaba yokuthi kuthiwa obani bathonisise bathiwane hhayi lokhwana ngalesi sikhathi angeke usasisebenzela isimo esikuso sona kathesi ngesokuxolelana nxa ngabe sikhuluma ngokuxolelana sonke sikwazi ukuthi ukuxolelana yini awungaze kuthe emuntwini ukuthi ngixolisa at the same time ngapha umthonisisa futhi nxa sikhuluma ngokuxolelana nokukhulumisana umthetho sabe sikhuluma nge-forgive and forget totally forgiveness and forget whereby we are talking about confession, apology, forgive and forget. So nxa sikhuluma ngokukhulumisana umlotha sabe sitsho ukuxolelana mpela okupheleleyo okokuthi khona sabe sifuna ukuthi from now onwards sisebenzisane kahle sithembana kungela obamba omunye ngezinhliziyo wabona. So yikho mina engikutsho ukuthi nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho beqinisile labo bantu ukuthi kungaba njalo abasitshengise amanye amadliza esingawaziyo thina amanye amagodi wona abafihla abantu khona ngoba into lena babeyenza mfihlo kumbe babuye bethi hayi abanye lanxa bengasoze besabonakala kodwa sabalahlela emgodini lwa phela kule minye imigodi ayinamanzi esasicabangela ukuthi abantu bajikelwa phakathi abanye babephongusea lahlela kungena imifula egeleza ko ibona ibo bakwaziyo. So thina sabe sikhuluma ngesakubona mistake by uzihambela nje udinga inkomo ubusubona izinja sezivumbulula kumbe kuvunjululwe ngamakhanga khonoko. So nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho kahle ukuthi hayi singawukhulumisana umlotha singabathemba kabathumele abantu ababe-operator to that place asalwe angeke sisebenzele ukuthi bebuye nje bethi hayi sithi siyaxolisa sayenza lokhu lalokhwana lokhwana sasi-operator laphana laphana yite sabulala umdala lwani ubani yite sayenza kanje 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 samfihla laphana ngoba kuqakathekile phela vele ukuthi abantu abafa ngaleyo ndlela bayengcwatshwa kutsha bayengcwatshwa kutsha ubone lawo inhliziyo yakho ikhulile ukuthi hayi umzali wami nangwana awulele laphana ngoba mpela mpela lamanje bona ababa bephonga utshontshwa ebusuku ulokela kathesi nje usathalaze nje ukuthi heyi inxayi mhlawumbe ngizabona umuntu ebuya ngekhandela emhlophe khonapha engaziwayo uze sezichazele salokhu si-expectise into ezinjalo so lokho ukuthi sithi hhayi kabathonisiswe njani njani kutsho ukuthi phela siyabe lokhu sisalwa siyabe lokhu sisesempini lapha sesikhuluma ngento edlulileyo eyi-history sesilungisa mina ngiyi-understanda njalo ngilabazali ababulawayo ngilabazali abanyamalalayo namanje so ngomunye umuntu wokuthi khona ubuhlungu kimi but akumelanga ngikuthathe for my whole life I need to forgive and forget ngiqhubekele phambili ngempilo angeke ngiphonge ukuhlala nje ngibambe into enjalo empilweni yami yonke nxa mvele ngifuna ukuphumelela
imini enhle bakomthakazi hayi siyayizwa indaba yegugrawondo le kakhulu ngichazi ngizama ukukhuluma ngama-justice laba ababe ama-justice ababekhethwe ukuthi behlolisise indaba le kwakufanele ukuthi kube namandebe nomndebele namashona ukhethe nhlangothi zonke amagumbi amane omhlaba wezimbabwe kungakhethe nje emashona ngoba ligugrawondo zange yayenzakala emashoneni yayenzakala esindebeleni so ambona ukuthi abantu abanjengamajasi abantu abanjengala abantu amashona bangayipheka kahle yikho kutholakala ukuthi kutontshiwe ngoba bamelana bona bakhona yebo kahle kade angikhulumi ubanjululo kodwa akukuhle ngendlela engiyizwa ngayo ukuthi ubani nobani laba amadoda la akhethwe lapha abeyibo abaphethe ikhomishini yokuhlolisisa ngemisebenzi yegugrawondo kungithokozisi kanye noma kufanelekile impela ukuthi kutshontshwe ngoba ngabangane kuyakabanye ngabangane abanye ihlobo so kufanelekile kungangena noma mbani naye uhulumende lo akanalo iqiniso na ekweni njengele mase kugcocwe ubufakazi nento ezayenzakalayo ubese kutholakala ukuthi kuyanyamalala kunyamalala kanjani ngoba labantu abantu ama-justice labantu ngamajaji and amajaji basebenza ngamakhompyutha bafanele bakurejiste kumakhompyutha umhloba nakho abangeke kulahleke betholakala ukuthi akusela bufakazi nahlobo kuhleli kukhona emakhompyutheni yabo.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lani-ke lilakho ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, inombolo zethu +1 202 465 0318. Lisithumeleke imlayezelo yenu, lingali ufuna ukuxoxa ngani ye, kodwa sibona ngani lezi nsuku iningi likhuluma ngendaba ehluphayo, indaba yegugurawundi, njengoba kwathiwa uZulu uselakho ukuthi axoxe ngayo indaba le yegugurawundi ekhululekile.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumaigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngodaba lukazibuse, lela kusasa labatsha. Ngeviki edluleyo, uZulu ubethakazelela iminyaka engu-39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe ikusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuthi abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo, lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock ntambama namhla. Bye bye.
Safa saphele size simnyama. Iwa safa. Kamula mola. Tell me for tell me zeb. Wemanye wemodo. Safa saphele size simnyama. Iwa safa. Kamula mola.
Lamhlanje kuhlelo lweziphathelane legugurawundi sixoxa lomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands, yena othi uyise wathunjwa ebusuku ngomnyaka ka-1983 elabanye omakhelwane bakhe, kuze kube lamhlanje akwaziwa ukuthi bengabaya ngaphi, bayaphila kumbe bafa akwaziwa. Uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi wagcina njani abanawakhe njengezibulo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ngalolu daba.
Vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imota yakho naye yimota eyi-tin cape eyayingathi i-Army Green. Abantu bona ekhaya khona libathi bangama-CIO ngoba thina sasingaphi edrobheni ethathu babo. So ekuthatheni kwabo kuthiwa kwakusivele sokuthethwa abanye prayo ngale khashana bathule dlula bedobheni obaba ngapha labanye omthethwa sebethethe abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imota leyahamba khona kuthi tenxa bahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ikhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyezipheni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54 kutho ukuthi ngase ndiyamenyela ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanje ubaba nabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawami.
ukhona walandelayo yini ukuthi abone ukuthi bengabe baya nga
ulabe zimrise abazama ukuncediswa Nicholas Ndebele kodwa akwehlule ungathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho ngoba ukhulu ungakhuluma ngakho uyagqatha njalo
kwakungezwakali lo mkhondo
umkhondo wawungazwakali abanye babebuya besithi e babonakala eMozambique sizwe ngabaye abantu abadlulile kumbe yibona abantu abathatha abadlula belasisa abantu abanye bathi kuthiwa kulabantu abafikelwe emgodini duze leRoma iRoma kuyisibhedlela lesikole imishini
kodwa lina lalingakukholwa
azange sikukholwe thina sasihlala sile belief tenqengelilanga bazabayekela sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba sasabona ukuthi lapha kuselalupa sabona abantu sokho besifa kwezinye indawo esigaba khonapho benyamalala sahle sathi finish
bebathathwa bebangaki kwakungomakhelwana yini njalo labo balohlupho olufana
amakhutha yislovela purchase area bathathwa sibulo baba bamaplazi bathathwa babi kakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi bathathwa same day I think babengu-prof ngangaphambanisi siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument maybe a center, business center, sifaka amabizo abantu bakibonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lolokukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliyo.
Mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngikubona umaphepheni ngawuzwa le maredweni. Sizahamba CCTC ngoba ningabe bafike basipho kuphelathi. Ama-cutting awo. Ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwe busuku.
Uzahamba yini emhlanganweni le e-commission le NPRC ebhodaboda ukuthi unike lawe ubufakazi bakho?
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba kodwa enxenye bese ngikhulumela eceleni baphinde bangenzele ukuthi. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu mina vele ngingacabanga ngakho esinye isikhathi inyembe ziyaphuma zodwa ngifumulako olunye olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate-ke abantwana bonke basebela
babengelawo senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu babantu
kodwa umama yena wasala
hhayi umama wabhubha hayi umama wayesebhubhi uhulumende mna nxa nje engasikhompaseta nge-something sizama ukukhohlwa ngakho ngoba kathesi kunje mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababa kumele ukuthi begcine nguyise bonke abanawo ami ngabangenise isikolo ngathwala nzima le nkomo zakhona zanyamalala ubaba wayele nkomo 45 wasona sokusele 1 uthi zaya ngaphi inkomo le mbuzi lezimvu akwaziwa ngumuntu
khonokho kuhlawulwa kungaphelela khonapho mbe kukhona okunye obona ingani kumele kwenziwe
ngabe bayavuma basixolise bathi hey bonke laba abaqhathulwa ngoyise lesitobo sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senzenjalo kulokuphonga ukuthulisa zisebephonga ukuchasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni
abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena umgabe ngokwakhe ubona ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona
ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabantu ngabantu bani
lo ke ngumnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela isigabeni seMidlands obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kuhlelo lwethu lapho esixoxisana khona loZulu ngodaba lweGugurahundi lilakho ukusithumela inombolo zenu zocingo ezethu eze WhatsApp +1 202-465-0318 siyaqhubeka njalo kusasa ngohlelo lwethu
lo umsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 Lagu 15460 kHz ku shortwave.
Ugwalo olumumethe impumela yophenyo lukaMnumzana Robert Mueller olwalucwayisisa ukuthi umkhankaso kaMongameli Donald Trump wancedisana na lelizwe eleRussia kukhetho lomnyaka ka-2016 na. Impumela yophenyo le itshengisa ukuba uTrump wayezama ukuvimba lolu phenyo njalo njengokutsho kukamnumzana Mandla Mkhwananzi esixoxelaye kukhona okutshaya amanzi kudaba lolu.
Okokuqala, ugwala lolo saluphumele lukhulu kakhulu. Abanengi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakaluvali baluqeda ngoba ipheji esuka like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kule nsolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitshwa kulolo gwalo. So abaningi engibazileyo bekhuluma bathe bona lanxa ugwalo lolungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhethe esihlalweni ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice, enqabele ama-investigations lawo. So ngithe ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokho ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, isibuza kubonakala ukuthi kuyawela lapho kuyawela khona indebe loxakoxaka umali. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziye lubona ukuthi kuyiwa ngaphi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangelwe akhitshwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso weMelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga kumbe kwacitshwayo nxa sekuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuza kutsho ukuthi kuyiwa ngaphi. Ngoba kuyabe sokusitsho ukuthi indaba yempumela yezimiso zaleli lizwe sezidungekile ngenxa yokwenza kwalo mongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile, abantu babesithi balethemba laye lanxa bebalile lolu gwalo.
Ya, indaba ikhonapho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na, ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo kutho ukuthi angeke abe sathembakala. So kusiya phambili kabe vele engathi i-red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le embili ziningi izinto. Uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba eziningi ezisegudwini ngaye lo mongameli. Ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiye segudwini kuningi okutshaya amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le-America kulezi nsuku kulezi manga ezenzakalayo singeza ke sazi. Ungathi wena ukhangele lokhu ubona sekwenzakale lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngayo ngoba izinto asezeqile akula amanye president obengazikwanisa. So kuphumile omama besithi lapha lalaphayana kodwa akhanye aqhubeke njalo kodwa ngithi ukuthi hayi akwaziyo ukuthi kuzazala nkomona.
Alo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika abe sixoxa la ecingweni ekhona. Ngoma kaLadi untombazana odabuka eZimbabwe ehlala eSouth Africa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.